Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sokusile abantu abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5635 phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7453 abakade sebebanjwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Sivumelana le government ukuthi siyuyele emsebenzini ukuthi izokhangela izigalazo zethu. Isinike iofa kathesi izolo yathi izosinika imali yasinikayo isalary. But siyabona ukuthi imali le ayikhwani, funa ukuthi igovernment ilungise khonoko.
Abongi abasebenzela uhulumende bathi imali engezelelwe ngumqhatshi incane kakhulu njalo kayineli lutho. Kodwa bazaqhubeka besemsebenzini kusakhulunyiswana ngezikhalazo zabo.
Ilanga ke lanamhlanje liqakathekile kakhulu. Yilo lodwa ilanga lapho okwaba lempi khona phakathi kwamazwe wase-America.
Namhla lilanga lokunanza izizalwane zeMelika ezabulawa ngabalwa becatsha ama-terrorists beqembu le-Al-Qaeda ngomnyaka ka-2001. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Sokusile abantu abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5635 phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7453 abakade sebebanjwe bele COVID-19 eZimbabwe. Labulala abedlula amakhulu amabili 222 emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,330,038 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 32,117. Abekolishini le John Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amathathu 28,208,576 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala phose isigidi esisodwa 910,292. Abongi beZimbabwe abasebenzela uhulumende bathi imali engezelelwe ngumqhashi incane kakhulu ngakho abayamukeli besithi kumele azame ukubahlawula ingxenye yeholo labo ngedola leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abongi bathi lalo babengayamukeli imali abayithenjiswe ngumqhatshi besithi kayeneli lutho bazaqhubeka besemsebenzini. Uhulumende esakhangelisisa njalo izikhalazo zabo ezeholo kanye lezempahla yokuzivikela ku-COVID-19 lokunye. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association e-United Bulawayo Hospital, uthi basakhulumisana lohulumende ukuthi kwenziweni.
Sivumelana le government ukuthi siyuyele emsebenzini ukuthi izokhangela izigalazo zethu. Isinike iofa kathesi izolo yathi izosinika imali yasinikayo isalary. But siyabona ukuthi imali le ayikhwani, funa ukuthi igovernment ilungise khonoko nendawo yokuthi asikhwanise ukuthi sikhwanise ukuhamba emsebenzini kuhle le mali injalo.
Unkosikazi Nobuhle Sibindi ongumongi uthi bathwele nzima ngenxa yeholo eliphansi elingeneli lutho.
Emsebenzini sasibuyelile kodwa kulobunzima obukhulu ngoba nxa sikhangela izinto zonke ziyakhwela kakhulu. Kwesinye isikhathi siyehlule ukuthi sibuye ngoba imali ingekho njalo umsebenzi uyabe usunzima nxa sibalutshwane. Nxa kungakhulunyiswana kahle kulungisiswe ku-transport kakhulu le mali esiyithenjiswayo ingezelele kungaba ngcono.
Unkosikazi Sanele Mpofu oyisakhamuzi senkulumane uthi selokhu abongi bebuyele emsebenzini usizo abaluthola ezibhedlela selungcono.
Sokungcono kathesi usizo esiluthola ezibhedlela. Akusafani lakuqala ukuthi sasihambe ezibhedlela sifike sithole kungela bodokotela bo amanesi kodwa kathesa hayi kungcono sibili.
Uhulumende uthembise abongi ukuthi uzalungisisa ukuthi indleko zokusebenzisa imali ye-COVID allowance zingabanjwa imalini yabo, kodwa zibhadalwe nguhulumende njalo izaqhubeka ibhadalwa kuze kuyefika inyanga kaMpalakazi. Uthembise njalo ukubengezelela iholo ngesilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% ehlukanise indawo zokusebenzela ezibhedlela kuhambelane lemikhuhlane ekhona bese kubhadalwa abongi ngendlela efanayo. Abongi abazasebenzela endaweni ezingela ngozi bazabhadalwa amadola eZimbabwe aphakathi kwamakhulu ayisithupha kusiya kunkulungwane lengxenye i-$600 kusiya ku-1500, ukuthi abasebenzela endaweni ephakathi laphakathi amadola eZimbabwe aphakathi kwamakhulu athoba munwe munye kusiya kunkulungwane ezedlula ezimbili i-900 kusiya ku-2250. Abasebenzela endaweni elemkhuhlane eyingozi bahlawulwe amadola aphakathi kwenkulungwane lengxenye kusiya kunkulungwane phose ezine i-1500 kusiya ku-3750. Abasebenzela endaweni elemikhuhlane enjenge-COVID ku-Red Zone bazabhadalwa inkulungwane eziyisithupha zamadola eZimbabwe i-6,000. Uhulumende uthe njalo impahla yokuzivikela e-PPE ingumlando wezibhedlela ukuthi izithengele izisebenzi. Okwamanje iholo labongi liphakathi kwenkulungwane eziyisithupha kusiya kweziyisikhombisa i-6,000 kusiya ku-$7,000. Imizamo yokuxhumana labo gatsha lwezempilakahle abahlanganisa unobhala jikelele u-Ekomodo Jasper Chimeta kanye lesikhulumiso gatsha lolu umnumzana Donald Mujiri bebengadobhi incingo. Kuthi umphathi wogatsha lwe-Health Services Board umnumzana Paulina Sikhosana wenqabe ukuphendula imibuzo ethi ukukhefu lokuphumula. Ekuqaleni kweviki umsekeli kamongameli njalo engumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantine Chiwengwa ubikele idale lephalamende ukuba sebehlela kakutsha ukusebenza kogatsha lwezempilakahle ngendlela ezakhangela izikhalazo zabongi. Lokhu ukwethule ngomvulo lapho ekhuluma ngamacebo abalawo awukuguqula ugatsha lolu. Ugcizelele ngokuthi uhulumende sezavimba wonke umuntu ukuba ayekwelatshwa phandle kwelizwe njengendlela yokulondoloza imali. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Aqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Namuhla lilanga lokunanza iminyaka engamachumi amabili lanye kwasungulwa ibandla le-MDC. Leli bandla lasungulwa ngomnyaka ka-1999 ngemva kokuba izisebenzi, abafundi lezinye ingatsha zomphakathi benze umhlangano we-National People's Convention kwavunyelwana ukuba umbuso kamnumzana Robert Mugabe wawusuye nganxele okwase kudinga ibandla elizancintisa elezanu PF. Wakhethwa inkokheli yezisebenzi zenhlanganiso ye-ZCTU ezivalisa umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumkhokheli lomsekeli wakhe umnumzana Gibson Sibanda. Ngokuya kwesikhathi kwaba lokungezwani kwenkokheli yaleli bandla ngezizathu ezitshiyeneyo kwabangela ukudabuka kwaleli bandla phakathi. Ukulonda imbali yaleli bandla, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Yazi but Chris, ngikhumbula kuhle ngo-1999 ngoSeptemba sigadi isitimela sisuke Wange size tshona koBulawayo sisigada ntambama sisiya Harare kusiya sungula iMDC. Abantu babekhangelele into enkulu kakhulu ngokufonywa kweMDC. Silabo bakulabo babo Gibson Sibanda, oTsvangirai, iziphathamandla bo Paul Themba Nyathi, bonke labana babekhona liyabakhumbula. Iparty yama yaqina yathi nkulu iqalisa iyaya yaya bazukana khona phana ukubazukana kwayo kubuhlungu kakhulu ukuphuma kwabo professor Welshman Ncube kwaya later kwaya bazukana futhi kwaphuma otenda ibithi wow bakithi MTC yadilika ya namhlanje ilokhuphe umi ngale eceleni abantu kuyiba baqala iparty bami ngale eceleni basinamhla sekuthiwa bangabantu ababi ayihambanga kuhle ihistory ye MTC ngendlela yafonywa ngayo sibili MTC ngakwaqiniseka namhlanje ngayi MTC iyo iparty sembusweni namhlanje kumele thi ngayi MTC inkalakatha yeparty elama veteran amanye ahleziyo angayenzi lutho ancedisa abatsha abang ngenileyo kuyiphathi esisembusweni eqinileyo ngendlela eyasungulwa ngayo kodwa kuhambeni kwayo ha into azihambelanga kuhle kakhulu
ngokubona kwakho kuyini kahle kahle okungaba kwabangela ukuthi iMDC ibe yikho eyikho khona lamhlanje izicucu ezinenge ezijeneyo
abanye baza kuvalekela bekulandule bekuphike into enkulu kakhulu evulele iMDC indaba yokuba izihwaba zabantu ukuba sezikhundleni ukuba izihwaba zokufuna ukuphatha yikho okudabula iMDC kwayeza abantu behambe bengalaleli iconstitution isikhathi sonke ungakhangela ukwehlukana kwaTswangirai lo Welshman kwaba ngeconstitution obidi bephuma kwaba ngeconstitution namhlanje okhuphe baphuma kuba ngeconstitution ngenxa yokuthi wonke umuntu ufuna ukuthi azibone senguye osebusweni yinto enkulu kakhulu edabule iMDC kosokuthi okwesibili noma abanye bengakulandula kule ndaba ebihamba ihlupha phakathi kweMDC indaba ye-tribalism ungakhangela lanamuhla kobulawayo kumbe emathebelelendi kulokhu kulokukhonona yeye ukuphathwa kwangikhona kutheni thina besindebeleni kasifakwa
lo umnumzana bekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseGwanda. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols uthi uhlanganele umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo namhla eHarare lapho athe uyathokoza ngokwesulwa kwamacala abesetheswa intatheli izindaba lesiphathamandla seMDC Alliance emthethwandaba laba babalisa umnumzana Godfrey Kurawone uFrank Chikore lo Samuel Takawira ukubotshwa kwabo okwasolwa ngabanye abalwela ilungelo loluntu besithi amacala abawetheswayo ngawokuzibazela. Umnumzana Nichols uthi ugcizelele ukuqakatheka kokuhlonitshwa kwelungelo loluntu njalo wabuka uhulumende ngokusungula umthetho wokuncedisa abalimi abathathelwa amapulazi owe-Global Compensation Deed. Umnumzana Moyo laye wethule umbiko egcizelela ukuthi ngempela uhlangene lomnumzana Nichols. Ukuhlaziya loludaba sixoxa lo mnumzana bekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe
uyakhuluma ukuthi ubosebethabile ukuthi amakhiwa angana serviselwe emaplazini amanye ayabhadalwa imali zamaplazi kube yinto engani uthi yena iyamthabisa abali ukuthi kulaba ngu-2-3 abaphumileyo emakhothi akade bebotshiwe athi into ezithokozisayo. Sizavuka kusasa izanu PF igcwalisile emanyuzipepheni ukuthi iAmerica ithe into sezi-right eZimbabwe. Ikanti ingxenye yona iAmerica ibikhulumela nje ukuthi ibuke okuncane ukuthe kwenziwa izanu PF ukuthi bakhuthaze ukuthi beqhubeke bezama ukulungisa indaba zamalungelo abantu. But inkulumo enje noma kuthi yabe diplomatic ekugcineni icina inika ama perspective na wrong ngoba vele izanu PF iza gijima kakhulu laso lesisigodo sokuthi iAmerica iyabancoma ithi bona sebeseza kuhle endabeni zamalungelo abantu bona abantu bevola emajele abantu belokhe bedojwa benyamalaliswa besenzana kulokhe kuphathwana kube elizweni. I think umbiko ka-ambassador America uzasichiyela inkinga enkulu kakhulu.
Sikhangela icele leZimbabwe kuyini okukhulunywa isiphathamandla ezikahulumende njengoba sibonile besithi akulankinga eZimbabwe kule ngxaki nje ezinhlutshwane ezingalungiseka.
Iqiniso elikhona ukuthi lapha abahlangana khona even behlanganele South Africa khona phana ekuhlanganeni kwabo ihlale ANC iqiniso elikhona ukuthi ikuphumela negcekeni bayaphumela negcekeni. ngoba aso abantu abangahlala phansi kuze ekhulu kuzembambathwana kokukhulunywa into ezingayisizwa. Izanu PF iqiniso iyalazi ende labantu bayitshela bona abahlangana layo. Kuyakhanya mgceke ukuthi indlela asebeziphatha ngayo asebezama ukuthi bekhandakhande ezinye izinto khona lokhu kukhipha abantu ukuthi lokalacala lokacala ukuthini kuyakhanya ukuthi kusho ukuthi kukhulu abakutshelwa ngabantu laba abahlangana lawo. Sikuthi ukuthi laye uMinister Moyo kukhona okukhulu abamtshele khona eAmerica laye wavuma ukuze la eAmerica iziphume isile position enjengayo ukuthi hayi sebezama. Bayatshelwa iqiniso balazi futhi bayalivuma and iqiniso abangeke balibalekela ukwenzela ukuthi belungise izinto zabo nxa besaselesifiso sokuzilungisa.
Lo umnumzana bekezela Madoma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseGwanda. Namuhla lilanga lokunanza izizalwane zeMelika ezabulawa ngabalwa becatsha amaterrorists beqembu le-Al-Qaeda ngomnyaka ka-2001. Kwabhubha abantu abafika phose inkulungwane ezintathu, 2,977, kwalimala abedlula inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000. Ngaleli langa, abahlamuki abafika phose amachumi amabili bangena endizamchineni ezine ezazilubhekise eCalifornia, babamba ngamandla abachayeli bazo ukuthi bayochayelela ezakhiweni ezimbili. Indizamchina lezi zachayelela isakhiwo seWorld Trade Center edolobheni leNew York, eyodwa yangqikelana lesigodlo sabomvikela edolobheni leVirginia. Enye yalezi ndizamchina yawela edolobheni lePennsylvania ngemva kokuba ababe phakathi kwayo balwisana labahlamuki laba ababefuna ukuthi ilubhekise esikodlweni seWashington DC. Bekule mcimbi yokunanza abafayo ngengozi lezi endaweni okwawela lezi ndizamchina. Umongameli Donald Trump ubesedolobheni lePennsylvania lapho okwawela khona indizamchina. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala lapha eMelika, umnumzana Amandla Mkhwananzi.
Ilanga ke lanamhlanje liqakathekile kakhulu, yilo lodwa ilanga lapho okwaba lempi khona phakathi kwamuzi wase-America. America kaye kazibe lempi phakathi kwamuzi, so yilo ilanga ukuqala ukuthi kube lempi ephakathi elizweni. Ngaphandle kwe-Civil War akuzange kube lempi phakathi komuzi, ayizakibe le attack. So ilanga leli qakathekile kakhulu ukukhumbula labo abasitshiyayo labalwabelela inkululeko yakuleli lizwe.
Sona isehlakalo esayenzakala ngelanga lalamhlanje, ubona ungani safundisani ilizwe leMelika njalo saguqulani?
Imigomo yatshintsha yonke into, iafakwayo yatshintsha yonke into. Nxa ungena eMelika konke ukuthola ivisa, konke ukuthola i-identity card lemsebenzini, lanxa udrayiva, yonke nje into eyenzayo yatshintsha nxa le vizo lakho legama lakho sebelikhangela balibona ukuthi kawuveli eMiddle East kumbe inkabazwe phakathi, ngoba balokhu bengabathembi labana abantu. So kulokhu kukhona sibili isisindo sakhona lokhu esisizwa, ngoba yonke into yahle yatshintsha, yonke into yahle yatshintsha sibili, yonke into le ndlela lapho okuthathwa khona ama-ID. So kufanele ubuye kumbe le ncwadi eziyisikhombisa, incwadi eziyisikhombisa nxa usiyathatha i-ID, i-identity card, isithupha. Sengitsho la nxa ungumuntu omhlophe, labo sebefanele ukuthi babuyele lazo zonke lezi zinto. Kukanti kuqala babengafanelanga babuyela lokho. And futhi nxa ungena kuleli lizwe kulalokho ungathi wayi-discrimination, kudala abantu ababethwele hlupho kakhulu ngabantu abavele e-Africa ukungena kuleli lizwe. Khathesi labantu abavele e-Britain, khathesi labantu abavela emazweni ase-Europe sebele problem, ngoba lento yahle yavele yenza kwaba nzima ukuthi wonke umuntu aphonge ungena nje engala visa. Kuqala kwakulamazwe avunyelwa ukungena engala visa.
Lowo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esedolobheni lo Ohio khonapha eMelika. Vulife Talk namuhla sikhangela isimo esiselizweni kwezombusazwe kanye lesokumelana le COVID-19. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenhlanganiso yezindaba ye-ABC News babika ukubana sokulababalisi abayisithupha asebebulewe ligciwane le-COVID-19 kumaviki amabili edluleyo ekuvulweni kwezikolo ekuqaliseni komnyaka wezikolo kwelemelika. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo ubike ubana abe-Greece labe-Turkey kumele bahlale phansi bakhulumisane ngengxabano ekhona phakathi kwamazwe la womabili. Amazwe la abikwa esethumele amasosha awo aweviyo lebutho lasemoyeni lawolwandle okukhanya kubangwa indawo zokuzamela izikhali zawo. Umongameli Edgar Lungu weleZambia wethule umbiko wokwazisa ngokuvulwa okwesikhatshana kwendawo zokunathela utshwala zamabhawa lama-night club ngolwesihlanu kusiya ngesonto ngezikhathi zabo 6 ntambama zivalwa ngo-11 ebusuku. Lezi ndawo bezilokhu zivaliwe phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown.
Ikusasa iziphepheli zeZimbabwe eziphose zifike amakhulu amathathu ezikwele Botswana ayaziwa ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 okumise imizamo kahulumende walelo lizwe yokuthi azibuyisele emakhaya. UMartin Ngwenya weStudio 7 usethulela lolu daba esehaburoni kwele Botswana.
Iziphepheli zeZimbabwe ezasala enkambeni yedugwi ngaphandle kwedolobho leFrancistown asikwazi ukuthi ikusasa iziphatheleni. Ngesikhathi sokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 ngombimbitho lonyaka, iBotswana yayiphakathi kohlelo lokubuyisela emuva iziphepheli zeZimbabwe abadlula amakhulu amane besebebuyiselwe ekhaya kuhlelo oluqale nyakenye. Abangaphose befika amakhulu amathathu babeyalile ukubuyela ekhaya besithi bayesaba ukuhlunyezwa ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ebona ngesiphepheli umhlaba wonke jikelele, e-United Nations High Commission on Refugees, yayixwayise ukuthi iziphepheli zeZimbabwe ziyekelwe zibe yingxenye yesizwe seBotswana. Kodwa umphathintambo wakwele Botswana obona ngesiphepheli umnumzana Kahiso Musi uthi uqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sokumise inhlelo zokukhangela udaba lwesiphepheli.
My ministry is currently working in collaboration with the government of the Republic of Zimbabwe.
Ukanja lwami lusebenza lohulumende weZimbabwe ukubona ukuthi iziphepheli zingancediswa kanjani. Kodwa khathesi simiswe ngumkhuhlane we-COVID-19 wona ovimbela ukuthi abantu beqe umngcele.
Omunye wesiphepheli umnzana wasu Chibi uthi lokhe kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 kusathule phezu kodaba wophiniselwa kwabo ekhaya kumbe ukuvunyelwa ukuthi babe yingxenye yesizwe seBotswana.
These days akula into ekhona ehambayo, uthuli zwi 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 zwi, and ama IDs yethu ba-renewa basinika 1 year for the first time. Bese sinikwa ama 6 months, bese sinikwa ama 3 months, but kathesi sikubili futhi ba improvile sebesinika almost 1 year. Of course it's still a paper, but it's 1 year, and then abasihluphi kangako ngama permits okuphuma enkambeni.
Uchibi uthi udaba lokudla sokungcono noma nje kulokhe kusilela. Kwaba lesikhathi isiphepheli isikhala ukuthi ukudla ezikuthola akulihlonzi njalo ulutshwani.
Ukudla kukhona akuimprovanga yiko khonoko vele, but ukudla okwansuku zonke khonoko njengoba kungalingani, but sesijwayele vele, hayi akuna nto etshintshileyo.
Iziphepheli eziningi ezesaba ukuphindela ekhaya zabaleka ngesikhathi somnyaka ka-2008 kulandela ukhetho lokudinga umongameli lona lwaba lodlakela lwachiya iningi lingelamizwe yokuhlala, kukanti abanye balahlelwa umphefumulo. Iningi lalingabalandeli bebandla eliphikisayo le-MDC elithi alithembi umbuso weZANU-PF, ngakho yikho belasifiso sokubuyela ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Woza Friday namhla silomculi womdumo werumba uShadrack Moyo ehamba leqembu lakhe leInjabulo Classic Rhythms bephethe idlalade labo elitsha. Untungamile inkomo eStudio 7 uSiphalo Ludaba.
Lizalate lilengoma ezinhlanu njalo isihloko salo sithi impica badala. Umholi waleliqembu uShadrack Moyo udabuka eMachinge ePlumtree njalo ngokomsebenzi uthi ungumbalisi.
Ngaqala ukucula ngisesikolo eMbakwe ngisenza umculo wembube kwathi ngo 2008 eSouth Africa ngakhupha idlalade lami lokuqala elithi nika abanye. Kwabuya ngomnyaka ka 2009 ngakhipha elinye elithi angeke mvume. Kwathi ngo 2014 ngema kwezomculo ngaqhubekela phambili ngenza izifundo zami, ngenza izifundo zobubalisi.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ezesikhalanga ubanolila ndakasengabulemo layo eyisihloko sedlalade ethi impica badala ekhuluma ngomkhuhlane wecoronavirus wona osubulele abantu abangu 222 eZimbabwe.
Masandeleni izikondiso zokuhlala ezindlini ezivela kwaholi bethu ngoba zisindisa impilo zethu.
Uthenga idlalade lakho Moyo ovalithola njani?
Ngiyatholakala lapha eZimbabwe kumakhala ekhukhwini kumbe ku WhatsApp ku +263 777 9 2 0 7 1. ESouth Africa amadlalade atholakala ku Samuel Swanda +27 67 61 9 6 3 5 8. Njalo abuyetholakale kubhek inkosi tele +27 84 0 W 3 2 3 6 4. Yiko lapho ukutholakala khona umculo wami.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Engakutsho kubo bonke abalandeli labathandi bomculo yikuthi beqhubeke besixhasa kule ndima.
Uphuma ke enkundleni uShadrack Moyo leqembu lakhe leInjabulo Classic Rhythms ngale ethi ndakasengabulemo.
Abe muni bonandi mukama pakela ngoti chile matheti chundai. Abe muni bonandi puta mate usila ngoti chile ngwechuza saluvaka kwacho.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sokusile abantu abazenkulungwane ezedlula izinhlanu 5635 phakathi kwenkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7453 abakade betholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Abongi abasebenzela uhulumende bathi imali engezelelwe ngumqhashi incane kakhulu njalo kayeneli lutho, kodwa bazaqhubeka besemsebenzini kusakhulunyiswana ngezikhalazo zabo. Namhla lilanga lokunanza isizalwane zeMelika izabulawa ngabalwa becatsha ama-terrorist beqembu le-Al-Qaeda ngomnyaka ka-2001. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.